Abogatsha olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda emabhongane ePlumtree izolo esingesinye sezilwane esesiqede izifuyo zabantu esigabeni esifana la kondolwane kombimba ejujumela kumakhulela babikwa bebulele njalo impisi ezine kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo emabhongane Mnumzana Adam Presto uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izagamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. Embikweni owethumelwe iStudio 7 uPresto uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izagamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. UPresto uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park kumbe zingaba zavelela ngakuhlangothi lakweleBotswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle.